Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani? Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omshazi ku 16 kwenkwezi 2022 Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi kuminyaka emine esanda kwedlula.
Imithetho le igebhela ilizwe phansi, iyayigqibela, iyalingcwaba ilizwe ukuthi lingavuki njalo.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi lizalungisisa umnotho welizwe ngesiphangiphangi linganqoba kukhetho.
Kumele ubambe indaba yokubana salungisa njani indaba yemali elizwe nehluphayo ukubana ke siphendukise US dollar ukubana ke siyisebenziseke.
Namhlanje silonda imbali yomhlabeleli wengoma zokholo uDebra Fraser wakwele South Africa obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwelapha emsakazweni we Studio 7. Umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi ngesikhathi uZulu ekhala ngemithetho yokuvuselela umnotho esimthwala senzima ngapha lentengo yokudla lempahla ezitolo isikhwela ngamandla. Eloba enkundleni yokuphumana eTwitter, uNcube uthe kuminyaka emihlanu elandelayo uhulumende ukhangelele ukusungula eminye njalo imisebenzi eminingi. Ngeviki edlule uNcube ukhaphe umongameli Emmerson Mnangagwa ebusuku besethula imithetho embalwa ebalisa ukumiswa kokweboleka abantu imali ngamabhanga. Kodwa abanye bayabuza ukuthi kanti vele bakhona ababolekwa imali ngamabhanga na. Izolo uNcube wethule umbiko othi uhulumende uzakwehlisa imbadalo yomthelo ukuthenga ukudla lempahla phandle kwelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Konke lokhu uhulumende akwenzayo, imithetho ayitshayayo, iveza kahle kamhlophe ukuthi selahlekelwe ngamacebo kube isiphangiphangi nje njalo kuzadiliza izinto okwedlula leze indlela kade zingakhona. Kusiyaphela nje insuku lezi ezilandelayo idola leZimbabwe lizabe seliwe kakhulu kulalokho kade likho khona. Ezomnotho zingasekho, izinto sezishota ezitolo kakhulu, nxa sezishota zidule kakhulu okwedlula lokho kade vele zikho khona, impilo yabantu ibenzima kakhulu. Imithetho le igebhela ilizwe phansi, iyayigqibela, iyalingcwaba ilizwe ukuthi lingavuki njalo. Nxa kungasenziwanga icebo lokuthi kulungiswe ngandlela thile, hayi kakusoze kuye ndawo, amaceba laba ababusayo kasebenzi njalo kasoze asebenze noma sekuthe.
Ngendlela okwenzakalayo ngakho, ubona ungani kusephela umnyaka sizabona na imali idola leZimbabwe lingasela ncedo njengalaphana kuze kube lesikhathi abantu ababethwala amaqubaquba emali?
Umnyaka usiyaphela, imali yeZimbabwe yabe ingasathengi ngendlela le ekade ithenga ngayo inyaka enye kumbe ekuqaleni kwalo mnyaka. Iphelelwa ngamandla ngendlela eyisimangaliso ukuthi izinto eziningi zizabe vele zingasavumi ebantwini ukuthi zithengwe ngemali yeZimbabwe. Izisebenzi zizabe zingasayamukeli imali yeZimbabwe ngoba ingasancedi. Ngakho ke sisengabona kakhulu ingasathengi lutho kulalokho ekade ikho khona. Sisengabona usudinga amaqhubaquba usiya esitolo ukuthi uyethenga ngayo. Kodwa nje kusegcekeni ukuthi ayisiyo mali eloncedo kusiya phambili, imali ezaphela nje iphela amandla njengalokhu ingelamnotho oyisekelayo, ingagxilanga. Imali yesifiso sepolitiki kodwa kayikho kwezomnotho njengalokhu ifanele ibe khona njengezinye izimali zakwamanye amazwe.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani kuyini okumele kwe kwenziwe ukuze udaba lungaqhubekeli lusiba nganxele njengalokho esibona kusenzakala.
Into yokuqala efanele yenziwe ukuthi kumele idola leZimbabwe limiswe ukusebenza imali yangaphandle. Kuza kwenza ukuthi izinto zingakhweli ngendlela ezikhwela ngayo. Livunyelwe kakhulu libe yilwe lisebenza idola leMelika leSouth African Rand lezinye izimali. Kusadingwa icebo lokuthi kanti imali yeZimbabwe ingabuyiselwa ngayiphi indlela ukuze isebenze ngendlela efaneleyo. Kusavuswa umnotho ozakwenza ukuthi imali yeZimbabwe isebenze ngendlela efaneleyo. Kusalungiswa ipolitiki ezakwenza ukuthi ezomnotho eZimbabwe zisebenze ngendlela efaneleyo. Ngokuba ezomnotho kathi zilungisi, zilungiswa ipolitiki. Nga ipolitiki ingamanga kahle, ezomnotho kazimi kahle. Nga ezomnotho zingamanga kahle, imali kayithengi. Nga imali ingathengi, izinto ziyadula elizwe. Yikho khona lokho nje kuhamba kanjalo, kumele silungise ezomnotho, silungise ezepolitiki, izinto zizakuma kahle kanjalo.
Umnumzana efilela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Jamisa utshele umhlangano webandla lakhe ukuthakazelela ukunqoba kukhetho oyenzelwe edolobheni leGweru izolo ukuthi uhulumende wakhe engangena embusweni uzaguqula indlela okuqutshwa ngayo ezomnotho welizwe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Gift Ostalo Sisiziba. Saqala buza ukuthi ubunjani umhlangano wayizolo.
Ngiyabonga ke umongameli ubese emigles emkopa eGweru lapho ke sibonga khona ama citizens ngokusivotela bebanengi njalo futhi siphakula uhlelo ubana sizasebenza njani emakansilini nasedirect parliament lapho ke iTBC esikhona ilabantu abamelele izifiso zabantu baseZimbabwe ikakhulu ke lapho ke abesikhona namhla emigles.
Umongameli uphethe na indaba eziphathelane lomno othowelizwe lalokho okwenzakala lezinsuku kwezomnotho.
Ye umongameli ubambe indaba yokubana salungisa njani indaba yemali elizwe nehluphayo ukubana ke siphendukise US dollar ukubana ke siyisebenziseke ngesikhathini esifishane silungiselele ukubana kube le confidence elizweni njalo sibe lama reserves ukuze siphendukise iZimbabwe dollar ngaphambilini. Kodwa okwamanje into efunakalayo ukubana kuphendukiswe ke iUS dollar ekubana sisebenzise lona ekutredeni njalo ukuthi ke indaba yokumiswa kwabantu ukuthi bepe izikole zemabhenki iphendukise ngenxa yokuthi amabhanga afanele ukuthi ephe abantu ke amaloni ukuze abalimayo balime abasebenzayo basebenze kubana kwele production elizweni.
Umnumzana Gift Ostalo Sisiziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Intatheli zindaba yephephandaba lobulembu elezim ayi uSimba Jikanza izolo uphe umkamongameli welizwe uOxilia Mnangagwa amahola ayithoba mune mbili ukuthi akhulumisane laye ngoba engekela isikhathi lesisidlule uzafaka ebulenjini umfanekiso wevideo lapho ababili laba abaxoxisane bekhuluma ngendaba ezithiyeneyo. Unobhala ukwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uchaze lesi sehlakalo njengobubhinya. Iphephandaba leHerald lethule udaba lokuthi umqondisi wokwethulwa kwembiko eofisini kankosikazi Mnangagwa unkosazana Khutsa Igumbo uthi unkosikazi Mnangagwa ukhulumisane loJikanza kodwa wamtshela ukuthi imibuzo yakhe angeke ayiphendule ngoba ingelani leofisi yakhe. Ugumbo uthi uJikanza uthi ingxoxo le yiyo asefuna ukuyihaza emphakathini bona bebengavumelananga lonkosikazi Mnangagwa. Sixoxe lomqeqeshi wentatheli zindaba umnumzana Methusele Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye mina njengomuntu ofundisa ijournalism ophinde njalo wayisebenza ijournalism indlela indlela uChikanza asebenza ngayo ayisiyo indlela esifundisa ukuthi abantu basebenze ngakho ama journalist. Nxa uyi journalist kumele uphumele egcekeni utsho emuntwini ukuthi injongo yakho kuyini, loba ekhuluma lawe abe yazi injongo yakho. Nxa esithi ngikhuluma lawe nje lapha siyaxoxa ingxoxo ingxoxo, nxa sokuthathwa izindaba kumele kukhulunywe lapha sokuthathwa izindaba. Yena indlela ayenza ngayo ungathi uyenza lokho okuthiwa ngumazivelela ngubi ambush. Okunye ungathi uyabe jonge nje ukuphakamisa amabhethu abantu. Akusikho nto enhle ukuba li-journalist, akutsho ukuthi sokumele ube ngumuntu ohlukuluzayo kumbe umuntu wesatshwa ngabantu. Ye, bengakusupport abanye ngoba abantu yabona eZimbabwe kuvele nje kuhlala ku-polarized kumbe kuhlala kuqotshenwe. So abanye sebengathi hayi nxa kwenze kubani ku-right, kodwa kusasa uzakwenza kumnye umuntu. So ngamafitshane hayi esikubona kuboSimba Chikanza singaza ke sithi yi-journalism ngokwayo, ikwenza nje kwakhe layo.
Kodwa bakhona abathi okunye asekwenzile uSimba Chikanza ukufana lalokhu akwenzileyo kunkosikazi kamongameli kuyanceda ngoba kuyaveza okubi okuyaba kucatshile. Uthini wena ngalokho?
Ye, bakhona abatsho njalo. Ngathi kufanana nje lokuthi umuntu ethi umuntu lwana uncedile wantshontsha laphana. Engabe encedile ngoba maybe ngezindlela ekutshontsheni kwakhe kuvumbuluke kuningi, kodwa ekusebenzeni kwama-journalist kusuka kube nzima ngoba abantu abasasithembi bagcina besesaba. Kodwa kwesinye isikhathi ungakukhangela nxa uvele usebenza labantu abakuphower bayafihlafihla izinto eziningi, labo balokudelela ama-journalist kwesinye isikhathi kugcine sokungathiwa sokuyingwelenja sokuyukuthi labo nxa bemtholile njengakhona ukuthi umkamongameli uChikanza wabesithi hayi lamhla sizesamthola bese bekwenza ngalolu hlobo. Kodwa nxa into zikahle kuvele kusetshenzwa kuhle, kumele kusetshenzwe abantu bephumelana egcekeni kusazakala ukuthi leli li-journalist. Nxa ngikhuluma laye lapha sisaxoxa khathesi sesikhuluma usesebenza izinto ezizaphuma ebulenjini bemsakazweni benewspaperni. Uhlupho nxa umumo unje njengoweZimbabwe unje, wonke umuntu li-journalist kumbe ngubani ugcina edinga indlela zokusebenza ezinye zangkhona eziyabe zingaqondanga. Kodwa ke nje ukusitsho kanti abanye abantu besithi hayi ku-right kanti kube kuvele kuzasetshenzwa njani.
Umnumzana Methuseni Moyo ngumqeqeshi wentatheli zindaba ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Imizamo yokukhulumisana loChikanza yehlule, kodwa wethule umbiko othi akwenzileyo kusemthethweni njalo yiyo indlela uqobo okumele intatheli zindaba zisebenze ngayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Kumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umasipala wakoBulawayo usephe amalokithi amatsha amabizo ezitalada. Amabizo la aphiwa kuvela ebantwini abalembali yaleli dolobho lezehlakalo kumbe izihlahla lokunye. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi amapholisa yilo uhlangothi lukahulumende olulenkohlakalo kakhulu elizweni. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele kwabenhlanganiso elwisana lenkohlakalo e-Transparency International. Iphephandaba le-Chronicle lilolunye njalo udaba lokuthi kulondoda othiwa uMnyarazi Mndingi wacilibezela izisebenzi zikahulumende eziningi kuma-WhatsApp groups esithi ulenkampani ekuthengisa impahla ngesikwelete. Kubikwa uMndingi wabaleka le mali yabantu edlula isigidi esisodwa i-$1 million. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Ninja nemsakazwe Studio 7 njani hayi siyaphila bengusta ke bantu ukukhulekela ke izalwane zakithi ezweni South Africa nawo moya kake yona lo ehlela abantu beSouth Africa usidela awudede lomoya abantu bakithi bake basebenzisa isidlelani phela ukuze kube kangaka thina sike sagcina abantu bakwamanye amazwe kakhulu lapha kuseyirodisi iMalawi Zambia Tanzania Mozambiki wonke bazohlala kithi abantu labo besebenza imisebenzi ethini kwakungalamtopa abangisayo kathina pho sesingaluswa kangaka eSouth Africa yini indaba kungeneni awuphuma umoya kangiyona siyakhuleka siyancinga enkosini bantu inkosi ayibelaba izalwane zakhi
linjani emsakazweni abalaleli nabasakazi mina owami umbono engiwunawo la ngicabanga ukuthi okwamanje elizweni leZimbabwe elizweni lethu akekho umuntu ongayifuna inguquko wonke umuntu uyayifuna inguquko njalo kwayena nomnankagwe njalo nje uyayifuna inguquko naye umnankagwe njalo uyafisa ukuthi ngabe uchamisa uyakhokhela ilizwe kube khona inguquko kodwa-ke inkinga ekhona eqala abantu abaningi uchamisa omele ayethule kuyinto yokuqala okumele ayitshele abantu ayifakaze emphakathini wonke ukuze umphakathi ube nethemba layo umthembu ngoba umphakathi awumthembu kunabantu mhlawumbe sithi abanamapulazi kunabantu abakhe emapulazini kunabantu abathole amapulazi bewathola ngamakhadi ebandla elithize ukuthi mhlawumbe okwaye bayathola ngamakhadi amapulazi la ngamabelamakhadi abandla elibusayo aye bathola izindawo lezo ezisemapulazini bengena ngebandla elibusayo so labo bantu abanathemba abamthemba ukuthi mhlawumbe ma sekuphethe intambo zombuso uzobasusa kulezo ndawo so yena kumele ukuthetshela abantu ukuthi hhayi uzoyenza so umuntu uma ehlezi endaweni akahlala kakhululeke noba ngena loba umuntu uneplazi uzokwazi ukumncedisa ukuthi njani athuthuse iplazi kube nabasebenzi kanjalo kanje zonke lezi zinto nje so ngicabanga ukuthi into okumele nje ayifakaze emphakathini anikeze umphakathi ithemba lento ngoba umphakathi abanye abamthembi kodwa bayafisa ukuthi angene kodwa abamthembi
sazibonani sayobonani mina igama nginobuhle ngihlala endaweni yaseDubani bengicela ukuthi ngilingelele izihlobo zami ezingabe zisedubani ebovi ngithi alwande uthando khona ngale ngithandela ukuyingela labazali bamkhaya lasesigodini ngithi ngiyalikhumbula lonke kanye labanabami ngilingelele njalo ugogwami echolotsho unadorini kanye lonathuba ngithi uthando alwande ngiyalikhumbula njalo ngiyabonga
ngiyalibingelela ngiyalibulisa abasakazi beStudio 7 kanye nabalandeli bakhona ngifuna ukuthi-ke ngiphendule ubaba uthuma ngenkulumo yakhe ayikhulume ngolwesihlanu mhlaka-13 ekuseni lana ekhuluma ngokuthi uhulumende kamnankagwa uzamile ukwenza izinto ezibukekayo kuphela kodwa azikaze aphumelela izona mina ngibona lokho wangenayo emasweni emnankagwa umsebenzi awenzayo vela ngiwubonde ukuthi yuphi ngaphandle kokuthi nje kuphela baye bentshontsha izimali zabo cyclone nalezeCovid nokuntshontshela abantu amakhombabo bethi heyi kube ngaphansi kukazukukhuza uceda pho babadla imali zakhona vela ngiboni ngitsho even okukodwa nje okukhulunywa ngoba kuchuma ukhulile nje umuntu omdala kodwa ukhuluma amanga loko ukuthi lina vele ukuthi liyawina siyakwazi ukuthi izekhi isebenza nani noma ubani uba izekhi amasotsha anda e-army isebenza nani siyakwazi kuyavele incedisa kodwa vele aliwini ngisho since babachuma ungazoqambela abantu amanga kwamanje izikolo lehlule ukuthi sifake ama-sanitizer kanye uhulumende ihle ufake ama-sanitizer ezikolo uyehluleka konke lokhu ababalisi abaholi izimali nalento eyitshona nje ibala mntu omdala ukuthi uhulumende kamnankagwa uyenzani lokhu lalokhu amboni ngaphandle kokwenza nje kuphela ukudlova ngiyabonga uthulani ndlovu enkaye kosikhobokhovu
nibantu bakithi linjani ngezindawo hhayi siyayibona into eyenzakalile izindlakithi ezosobuhlungu kodwa 2023 yikho lapho esizobona khona ukuthi umkhuhlane
oyingozi ebantwini kahle kahle yini phakathi kwezanu phepho lecorona 2023 ikho lapho kuzosacaca khona ukuthi kahle umkhuhlane lo okwakuthiwa komuyabulala uyabulala oyingozi yiwuphi phakathi kwecoronavirus lezanu phepho 2023 ikho lapho abantu abazabona khona ukuthi kona izanu phepho yinto engalungani impilweni zabantu njengoba umnankango seqale ukukhuluma kula muntu ongamzwanga ethi kufanele amayouthi afunde ukuphatha amabhomba kufanele amayouthi efunde ukuphatha isibhamu 2023 uzosizilumbe ezophuma ekhaya lapha ngicabanga abantu bengathola izibhamu bezibambe ngezandla baze befisa ukuthi kube kungcono ukuthi befele egangeni kulo hlupho lolu abhekane lalo kulo dubo lolu abhekane lalo kunalokuthi uyaphila ngapho usemlilweni phela abantu bakithi bavele bafile behamba kahle kahle kambe ngibani ukuthi uphila kahle elizweni bize lakithi kalila mali yonke into kuthethela ukuhlukunyezwa abantu manje imota zimisiwe ufake imithetho ebolileyo kuphela yonke indawo everywhere corruption yonke indawo oyizalo phepho itshontshela abantu ezinkomo omnankago labo joseph thuma labo yabo gawuli akunanto iright elizwe leliya
njani kwistudio 7 linjani hayi siyalibonga abasakazi abahle elisinika inews ezimnandi inews izeqiniso hayi siyalibonga kakhulu kodwa ke phela lathi siyafuna ukuthi amarekhodi ethu azwakale lathi sifake imbono yethu khonapho ngumwembe ngiwebster ngisebotswana ngisebotswana lapha kodwa nje mbuye katesi lapha nje ngifuna ukuthi lami ngike ngikhulume ngangiyouthi lamoyezanu ngilitsheli izanu ukuthi injani ngitshele abantu bezimbabwe ukuthi izanu injani isuke ebhinga
uthamisa umfana omncane but usengakwanisa okwenyisa isikhathi ukuthi asisize njengemuli yezimbabwe asiphilise ngcono kulezanu ngoba vele ungakhangela into eyenziwa izanu hayi asonto encomekayo noma mbani kwabekuthi hayi ambungaqala kuterapizanda ukuthi hayi so already vele ukuthi 2023 iccc ngayitiya yithathi kapho nxa ngikhangele ngihlule ingqondo because izanu vela kulamnto oyifunayo nami yinje angiyifuni but nginethelani ngiyalahamba kathi zinze umsebenzi yabona so ukuthi njeune yikhomenta hayi asonto engayikhomenta le ayihambe iccc siyayifuna sifuna ukuthi ibibuse sitsho la ukubana ha iccc khawakhe yenzayo siponde yabona but hayi ambonde ngabona ngezani hayi ayizani madok phambili njalo siphele ngumphako ayizela fulani bese senza ukurobha yeyi kunje kunje izinto zakhona azibhuji indaba zingabhuji izinto zangkhona abenzela abantu abayenzi into efunwa ngabantu ukuze abantu bebathande hayi ukuthi beke bekhuluma into engabhujiyo so thokoje beze kube hayi hayi kusina kudedelwane madoda laba abaretire baza ama-retired la donsele kumfana okuncane kokungitshani susubuni kude kona kuyenzayo because ijongozi bangidonsele inkaba endala inkaba endala yakuyawa emqanisweni ijongozi yanto liyaphula lokhuyana okuthi nalelile ijongozi yabona so hayi inkaba endala hayi hayi begcina itshisa ngeplastiki emakhaya lingasakwanisi ukukhuphuka le jovu yabona into eyenziwa izanu isindala zilayisela plani yama kwezinda but i-ccc izaba lotshintshe ebantwini nayisapota nayisekela because ziphathe ntsha lathi sinje singabafana abancane sifuna imisebenzi yabona
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulabantu abalitshumi lantathu iningi labo bengabensundu abadutshulwa ngomhlophe osakhulayo ngomgqibelo edolobheni le-Buffalo e-New York. Ujaha lo oleminyaka elitshumi lasithoba minembili ubesisakaza isehlakalo lesi enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Twitch lapho aze angene esitolo esithiwa Pop e-Buffalo. Abafileyo abalitshumi lanye ngabensundu kuthi ababili ngabamhlophe. Ujaha lo ubikwa ethule izizathu zokubulala abantu abamnyama esithi sebethathela abamhlophe ilizwe ngobuningi babo lokunye ukukhomba uweyisa abensundu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Tim Muringai saqala ngokumbuza ukuthi usibona njani lesi sehlakalo.
Into super lape America, ikuthi abantu abamhlophe or ama abantu abanjengama white supremacists babona ilizwe leli lingelabo and everybody else gamelanga ahlale lapha. But siyakwazi ukuthi iconstitution lama laws ya America for the past 50 years nganto asesondela duzane esingathi khona his equal rights and equal opportunity for umuntu wonke. Jikelele despite ukuthi uvela kuphi siyabona ukuthi abantu abasindia abantu ama latino abantu abavele Africa abantu abamnyama balapha ngathiwa sokuqalisa ukuba le equal representation le rights for abantu abansundu like it was for the first 200 years for abelungu so into lay siyakwazi ukuthi yakhathaza ama section abantu abelungu who have not accepted ukuthi umuntu omnyama fana la yikho kwakuphuma khona esingathi slavery yakuphuma khona ngothwa abantu besilungu babecabanga ukuthi they are smarter and they are better than us abantu abamnyama
kahle kahle imbangela ingaba iyini
ukuthi babangani vele mina mbona it's in economic interest esikubonileyo okwakathesi sibona umzana umongameli welizwe uBiden ngathiwa sengenisa abantu abamnyama abesifazana which is another problem ngoba akusikuthi umuntu omnyama kuphela but abesifazana into critical positions siyabona uvice president welizwe and then kathesi sabona ujudge we supreme court the highest making law making court in the land and then kathesi sokufakwe the spokesperson uKarin Jean-Pierre sibona abantu besilungu vele bengaku accept lokho ngoba abantu besifaza nabensundu ukuthi babe bangani obabangani or what is the problem vele it's a racism in its core and yona ifuqwa hi economics ngoba sibona ukuthi abantu abamnyama abaningi lapha in America they're not given ama rights ambo njengabantu abelungu in terms of courts justice system lani so khona bambona ngathi ayikho kule problem khona
umnumzana Tim Mringai isizalani seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika Abeleli olodumo uDeborah Fraser wakwele South Africa obecula ingoma zokholo ubhubhe izolo eleminyaka engamachumi amahlanu lanhlanu 55 uFraser waqala ukucula ngomnyaka ka-1985 ekhapha abanye abahlabeleli abafana loBrenda Fassie, Blacksmith, loJonas Gwangwa wethula idlalade lakhe lakuqala eyedwa elithiwa abanye bayombona ngomnyaka ka-2000 wathola izicoco ezimbalwa ezigoqela i-SABC Crown Gospel Music Award, Kora ne-Metro Award. Ka 2019 wethula idlalade elithiwa oka Jehova akangotshwa abane
Debra ubethethwe uPastor Stocky Okeke owakwele Nigeria. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi kuminyaka emine esanda kwedlula. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, lithi lizalungisisa umnotho welizwe ngesiphangiphangi linganqoba kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.